Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela njengoba lenkulu ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 1 Julyka 2019 ngu Texas Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikumbula ngokubambanisa amaZimbabwe. Wayengalanketha kechaka lawo. Wayebona umuntu wonke nje uZimbabwe. Kungalandaba ukuthi isibongo sakho ngokobani. Njalo yena nalawethu wayezithungameli olobuqosi.
Uzulu weZimbabwe unanze ilanga lokukhumbula umoya uDr. Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Sokwedlule iminyaka engamashumi amabili wakhothama lonyaka.
Irate lakhona elikhona lehlile kakhulu uwedlula amaprize. Ngakhangela amaprize, abantu abaphega amaprize abo baphega besenza irate ebeliphezulu kakhulu. So into nxa zingehlanga akubona ukuthi amapolisa azanceda ukuthi akhiphe abantu laba abathengisa imali.
Uhulumende uthi umthetho osanda kuwethula owenqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kakuhle. Nanku le ntengo isibuyile. UZulu weZimbabwe unanzela ngalokukhumbula umoya uDr. Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Sokwedlule iminyaka engamashumi amabili wakhothama lonyaka. Isikhumbuzo zalonyaka senziwe phansi kwendinyima ethi I am because you are. Lapho uZulu kunye lemuli kamoyi abacele uhulumende ukuba ahloniphe umoyi ngokubetha ilanga likamhlaka 1 Ntulikazi ukuba likhefu lika Joshua Nkomo Day labalwa impi yenkululeko. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje abeZimbabwe bobulawayo bahloniphe iqhawe umuyi uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo ngokufola besuka emavinkilini akomahomva empophoma badlula eminyela sports ground lase Joshua Nkomo Revolutionary House ePhelandaba bagqiba lokhu ngokufola enkundleni yeWhite City lapho okube lomkhosi omkhulu wokunanza impilo kamuyi. Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo, unkosikazi Judith Ncube, ubuke umsebenzi kamuyi, wathembisa ukuncedisa ukuba ahlonitshwe ngokwethulwa komthetho ozakwenza ilanga lanamhlanje libe likhefu.
Lilanga elihle eliqakathekileyo mntanami, elikhulu elisikhumbuza umsebenzi kamdala uNkomo. Sithanda ukubonga abaqoqi bohlelo lolu, kuyasisiza kakhulu ngoba kwenza singakhohlwa, kwenza sikhumbule, sizahlala sikhumbule imisebenzi kababa, sibonga njalo ngokusikhulula. Hayi, njengoba bekhulumile, bethe bacela bencediswe, lathi sizabe sikhwezela. Yes, sizabe sifuqa mama.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi, uthi sebeneminyaka endlula elitshumi, becela kuhulumende ukuba leli langa lenziwe ikhefu.
Hayi, kubuhlungu, siyabona kusiluyisa, soke siyekele ukuluyisa ukuthi ngoba umsebenzi kababa ubaba wasebenzela kakhulu ilizwe leli, kumele kukhanye ukuthi nxa kuthiwa ngufather Zimbabwe kube lelanga kathi ngufather ubaba welizwe njani ongalalanga lakhe. Yena sizokhonapha eBotswana lamhla ngikhuluma uJulay 1st kulesi sebenze kamadei singaqamba amazwezebe maningi okulelizwe sorry okulelanga lomuntu owadala isiziba selizwe ongubaba welizwe lelo kathi lapho wethu ngonjani. Wabona ukuthi abafazi zibabe kodwa ungalalanga elipheleleyo. Hayi, aba adala abake bekukhangele khona okusibili kabanzi ngoba kuyasibisela emuva ukuthi umuntu omdala nxa siloko simbiza singagcwaliseli okumele sikugcwalisele ngaye siyabe sidelela njalo akungeke kubele izibusiso khonoko kumele simkubaba simphakamise ubaba wethu zonke ngendlela epheleleyo ukwenzela ukuthi sibe nezibusiso zamadlozi eZimbabwe nomlimi ebekwazi ukuthi singabantwana abahloniphayo umuntu esithi umzali wethu.
Indodakazi kamuyi unkosikazi Thandiwe Nkomo Ibrahim uvumelane lomne wabo.
Hayi langaleli liyasithabisa kakhulu, 20 years is a big milestone ukuthi sithiwe ngu-icon enjengonkomo. And uthi into emangalisayo 20 years but kuzikhanye ngathi vele kuyizolo. Lokho I think asilo lodwa kukhona lokunye futhi anti yacabanga ukuthi kule stage i-stage zazimbili esinye wamele sifakwe eHarare lokho singakafakwa. Yafika isikhathi sakhe sabizwa lasekwa kwathiwa khona buyandizokhetha indawo uyasahamba sakhe wabuya wathi nya kulokunye izinto ezimileyo njengelanga leleli lezitethu lani lokho ngazwe but siyathaba ukuthi kukho okunye kwakho nokunye sokwenziwa akuthathanga ukuthi overnight kwakuyinto yokuthi kwadonsa.
Unobhala jikelele webandla lezapho umnumzana Strike Mkandla uthi kulusizi ukuba uhulumende lokho edonsa inyawo ekuhlonipheni Father Zimbabwe.
Uvele kuyamangalisa ngoba baningi abadinga uyise welizwe uFather Zimbabwe. Manje nxa abantu besehluleka ukuhlonipha uyise, angazi bayahlonipha bani. So kuyadanisa lokhu ngoba abanye kuze kugidwe langokuthi bazalwa nini, kuze kwehlule ilanga elingaka elikhulu kangaka elo muntu waletha ilizwe lonke, onguye owendulela wonke ama-politician. So bekudingeka ukuthi nabo ilanga leli liyahlonishwa kakhulu ngoba otherwise sokusitsho ukuthi siyabe sokhe sikhuluma kodwa sinalandlela esiyokuhlonipha eqondileyo.
Osakhulayo wakobulawayo owe-Joshua Nkomo Youth Movement ongomunye wabafole emkhosini walamuhla uNicole Ngwenya uthi kubuhlungu ukungahlonitshwa kwelanga likaFather Zimbabwe.
Ilanga likaJoshua Nkomo liqakathekile ngoba uFather Zimbabwe wangasobaba wakobulawayo kuphela wangubaba weZimbabwe yonke. He was one of those awahamba kuqala empini esiyabisa iZimbabwe silayo namhlanje sisilayo ngalesi sikhathi. Ukusho ukuthi ahloniphe vele asithabanga ngathi wakasisake sancinga elithi keep on appealing to the government uthi siyacela please make first July a holiday ngoba ilanga leli sibili ilanga liqakathekileyo singeso labantu lokho besaphila sikhathaba njengabo ophuma president ugabe ophilayo abe le holiday kuthi lo onguye wabisa ukuthula wasiphathela ukuthi lasiwa ngabantu abakhululekileyo angabi le holiday eqakathekileyo.
Ingcwethi yembali umnumzana Sogwa kubandlovu uthi ukungahlonitshwa kukaNkomo kwaba lulunya kowayengumongameli uRobert Mugabe.
Awu kungaba into enhle kakhulu, kufanele sibili ngoba ilizwe leli ukuze likhululeke libe yiZimbabwe onguye owasungula linto ukuze abantu bathathe izikhali zokuzikhulula nguye uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Lokho kwakuyinto yomona ekaMgabe. Ya kungumona kungalalutho kodwa esazi ukuthi onguye owasungula linto elaye wambiza wazasebenza ngaphansi kwakhe uMgabe esebenza ngaphansi kukaNkomo uyakwazi khonoku. Uyenza nje ulunya nje yakuntaka angiboni ukuthi angaba lalo igama lokuzivikela kulokhu.
Akuhlangothi olubona ngabethekelela ilizwe abeZimbabwe Tourism Authority bemanyene labeJoshua Nkomo Legacy Restoration Project Trust yibo abahlele umcimbi wanamuhla obuthanise inkulungwane lenkulungwane zabantu. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uNkosikazi Rita Likukuma ongene umcimbi walamuhla utshele uZulu ukuba bazaqhubeka behlonipha umuyi uJoshua Nkomo kuze kufane lokwenziwa eSouth Africa ngendlela okuhlonitshwa ngakhona umuyi umnumzana Nelson Mandela. Umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo wakhothama ngelanga lakuqala likaNtulikazi ngomnyaka ka-1999 ngemva kokwehlulwa umkhuhlane wemvukuzane. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.
Ngemva kweminyaka engamashumi amabili kubhubhe iqhawe lesizwe uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo, iningi lezizalwane zeZimbabwe kelemandebeleni zikholwa ukuthi nguye umuntu owayephethe isixazululo sokuthi senhlupho ezibhekane leZimbabwe lamhlanje. UZulu weZimbabwe ukhumbula impilo kamoya uDr. Joshua Mqabuko Nkomo, iqhawe lesizwe owayesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe, owaba ngumsekeli kamongameli welizwe kusukela ngomnyaka 1987 kusiyafika ekutshoneni kwakhe ngomnyaka 1999. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkomo ngomunye wenkokheli yakuqala abaqoqa umvukela wokulwisana lombuso wabahuquluzi benotho owawuloncindezelo lobandlululo wabamhlophe ilizwe laze lathola uzibuse ekhokhela abansundu kanye lokumanyanisa uZulu langemva kwempi yenkululeko. Sokuyiminyaka engamathumi amabili uNkomo wafulathela ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane mhlaka 1 Ntulikazi ngo-1999. Ngemva kokukhokhelela ibandla lezaphu kusiyafika uzibuse ngomnyaka ka-1980, uMqabuko waqhubekela phambili ezinikela ukumananisa ilizwe ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi lapho abasekeli bakhe bahlukunyezwa lokubulawa. Lokhu wakwenza ngokukhulumisana lowayengumongameli uRobert Mugabe, babhalelana isivumelano somanyano eseUnity Accord. Abasebenza naye abafana lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube, yena owakuhambela iJombe edayele ephalamende ekubandla leZANU-PF, uthi ukhumbula ukuzinikela ukwenziwa uNkomo ngesikhathi abantu beMathebeleland leMidlands behlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi.
Ngimkhumbula ngokubambanisa amaZimbabwe. Wayengalankethakechaa wayebona umuntu wonke njengomZimbabwe, kungalandaba ukuthi isibongo sakho ngokobani. Njalo yena umdala wethu wayengumthungameli olobuqosi, esithi kumaZimbabwe kasisebenze ngamandla ukuthi sithuthuke. Ngiyakhumbula esithi nxa ufuna imali phendulela ibala lokuthi mali litshengise ukuthi wena lima, sebenzisa umhlaba.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda uthi uNkomo wayemela labo abancindezelweyo.
UPresident Chamisa uqakathekisa kakhulu imisebenzi yenziwa ngobaba uNkomo lalokho ayekumela elizweni langendlela aziphatha ngayo ekudingeni ukuthi lapho kungela kuthula ilizwe lithole ukuthula. Yikho nje namhlanje ucele ibandla ukuthi liphomise umbiko onjalo kuzulukazi weZimbabwe. Sibongela impilo kababa uNkomo.
USibanda uqhubeke ethi uNkomo uyisibonelo esihle kwezombusazwe ukuthi ukukhulumisana phakathi kwamabandla akumelanga kuqakathekise izikhundla. Utsho lokhu eqathanisa lesimo ilizwe elikuso kwamanje lapho inkulumo phakathi kweZANU-PF le-MDC okumele zenziwe.
Besilalo ilolo lokuthi iZANU lokhu lisho ukuthi ibe yiyo eyenza konke njalo eyenza umathanda isikhathi sonke. Siyazi manje ukuthi akusebenzi, usuka kusifisele endaweni efanayo. Xa sikhangela impumela eyaphuma ku-Unity Accord ngomsenziwa ngokuthanda kwezalo, le mpumela eyaphuma ku-2008 eyenziwa ngokuthanda kwezalo ingazange kube lokulwisa kakhulu ukuthi inkulumo zingabe ngezezikhundla, inkulumo zibe ngezokuncedisa.
Omunye wabatsha umhlanhlamoyo uNcome uMqabuko ethi ilanga lokufa kukaNkomo kumele liphiwe inhlonipho yokuba likhefu lelizwe.
Mnambanani ungaba kuhle nxa uJoshua Nkomo bengamnika inhlonipho efana lokuthi ilanga lapha afa khona laziwe ngokuthi Joshua Nkomo Day kube likhefu ibe national holiday njengeyinti day sensuba layo. Lokhu zenza ukuthi usincede ukuthi singaze samkhohlwa ngoba ngumuntu owaphila impilo ebuhlungu kakhulu, ehlukuluzwa, ebotshwa, konke lokhu esenzela thina ukuthi namhlanje sibe abantu abakhululekileyo eZimbabwe.
Unkomo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe, wangcwatshwa endaweni ebekwa amaqhawe esizwe e-National Heroes Acre eHarare. Uhulumende waqhubeka wamnikeza njalo inhlonipho yokuba izakhiwe imigwaqo kanye lezikolo ziphiwe ibizo lakhe. Ngomnyaka ka-2013 uhulumende wabaza isithombe sikaNkomo phakathi kwedolobho leBulawayo njengendlela yokuqakathekisa umsebenzi awenzayo elizweni. Ngimele i-T27 mseHarare, nginguGibson Pepe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Umagagasi awe 909 AM lawo shortwave 12080 laku 15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela impilo kaMoyi uDokotela Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo owatshona eminyakeni emibili edluleyo ngelanga lalamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni, lingenelani uhlelo. Ukumiswa kokusebenza kwemali zakwamanye amazwe okuqale ngeviki edlileyo ngomvulo sekuchiye uzulu ophila lemikhuhlane ethile enjengabochukela, o-hypertension leminye ebhekane lobuzima obubangelwa yikuqonga kwentengo yemithi lamaphilisi kanye lokusilela kwawo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udubo lokusilela kwemithi yalabo abaphila lemikhuhlane ebenza banathe imithi okwempilo yonke bakhala ngobunzima ababhekane labo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi kanye lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Inkosikazi Sifiso Ncube ongumongikazi uchasisa ngemikhuhlane enza umuntu athathe imithi okwempilo yonke ebizwa ngokuthi ngama-chronic illnesses.
Le singathi imikhuhlane esiyelaphayo kodwa ingaze yayelapheka ihambe iphele emzimbeni, ihlala ikhona. Ngakho ke kuyabe kudingakala ukuthi umuntu athole amaphilisi athundubeza ubuhlungu, kumbe esingathi khona angamisa ukuthi khona lokhu okukhona emzimbeni kungaze kwaxhwala ulokhe kubulala umzimba kusiya phambili, esingakuthi ngesilungu yi-control.
Inkosikazi Ncube uqhubeke echasisa ngezifo eziletha ubunzima empilweni ethi okwamanje iningi labantu liyehluleka ukuyifinyelela ukuthenga imithi leyi ngenxa yentengo eqansileyo.
Ye, ama-chronic diseases agoqela imikhuhlane enjenge-diabetes, ishukela, isifuba, o-asthma, i-BP, umkhuhlane enhliziyo kanye lokunye nje engakuqambanga. Ngakho ke umuntu kuyabe kudingakala ukuthi ahlale ethola amaphilisi lawa athundubeza ubuhlungu sikhathi zonke. Iningi leZimbabwe lehluleka ukuthi lithole la maphilisi ngoba intengo yakhona iqanse kakhulu lapha ema-pharmacy, and lathi ezibhedlela asilawo ukuthi sibaphe mahala. Kwezinye izikhathi kuyabe kudingakala khona ukuthi umuntu ahambe ngaphandle kwelizwe ayethola usizo, ahambe emazweni anjenge-India kumbe e-South Africa. Kodwa uZulu ugcine engenelisanga ukuthi ahambe ngoba imali zakhona zingekho.
Unkosikazi Thobekile Siziba ogcine isihlobo esilomkhuhlane wemvukuzane uveza ukudana ngokuthi abantu sebesehluleka ukwelatshwa ngenxa yesimo somnotho welizwe.
Mina lo sisi wami ole cancer yelive, so khathesi kunzima ukuthi elatshwe just because of the economy. Kunzima US dollar, imali esingelayo. Two, ama medical aids asasebenzi kahle ngenxa yesimo selizwe. Loba siplana ukuthi simhambise outside the country kufunakala i-passport. I-passport ayiphumi masinya, so besicela i-government isincedise isenzele ama-emergency passport for abantu laba abagulayo. Khathesi usisi wami kunje usesimeni esinzima.
Umnumzana Kelvin Ndlovu osebenza evinkilini elithengisa imithi uthi amaphilisi alabo abaphila lemikhuhlane enjengabo BP leminye anathwa insuku zonke abasenelisi ukuwathenga.
Ya amaphilisi silawo but esilawo kathe is 80% for 20% kunzima kathe ukuthi sikwazi ukuthi sihlanganise ama supplier ethu these days amanye amile ukusebenza because of the situation leyo ukuthi asta trading forex amanye avela outside the country yabona our manufacturers in Zimbabwe labanye abanye ade siwathola lapha bamile umanufacture because bathi wena izicabanza ngazo bazithatha outside of the country and i-challenges isiba khona engiyibonayo kusebadaleni because ibaba lama chronic diseases OBP sokunzima ukuthi ogogo bakwanisa ukuthenga amaphilisi lawa because bona bahola ipensheni.
UZulu uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuthi bayaphelelwa izihlobo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi lamaphilisi njalo iziqondiso zikahulumende zokwaliswa ukusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe nokungaphumi kwengwalo zokuhambisa ukuthi bayezithengela leyo mithi loba ukuya kwelatshwa kuza kwengizwa inhlupho ababhekane lazo. Ingcwethi zezempila kahle zithi ngabe ayatholakala lula amaphilisi la lemithi labo bazabe bencedisa lapho abenelisa khona ukuze basindise impilo zabantu. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele ikomiti edalela ePhalamende ukuthi umthetho osanda kwethula wenqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kakuhle. Ephendula umbuzo wokuthi kungani uZulu engaphiwanga ithuba lokuqhalazisise lomthetho, uNcube uthe bebengafuni ukulimukisa abahuquluza imali. UNcube uthi uhulumende uzabhadala namhla isikweleti sekampani yamandla akagetsi yakwele South Africa e-Eskom kulandela ukuphika kwale nkampani ukuthi isibhadelwe ngeviki edlulayo. UNcube ubuziwe ukuthi kungani umphathintambo wezamandla akagetsi uMnumzana Fortune Jasi ethe yena imali isibhadelwe yona ingabhadalwanga wathi akazi ukuthi kuyini obekusenzakala. Kodwa ke uthi izisebenzi zikahulumende zizengezelelwa iholo ipheleni kweyayo nale inyanga. Usiba lukhulu webhanga likhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka layo besemhlanganweni munye. Utshele likomiti ukuthi umthetho omutsha usebenza kakuhle wasesithi ulethemba lokuthi amapholisa azaphathisa ukulandelwa kwawo ukuze uphumelele. UMangujka ulandule impiko ethi kuleziphathamandla zebhanga le-RBZ ezithenga zithengisa idola le-Amerika ezitaladeni. Ababili laba bavumile kodwa ukuthi kumele bakhankase ngomthetho omutsha ngoba uZulu engela lwazi olujulileyo ngawo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gander weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Nxa sikhangele sizabona ukuthi ama-price alokhe eqongile kakhulu kwezinye indawo sizwa ukuthi ayayehla kodwa akayehli to the extent ababeyikhangelele khona. Njalo into ebezihlupha indaba e-fuel lokunye akukalungi ngendlela ebesikhangelele ngayo kumbe ebebekhangelele ngayo ukuthi uzalunga khona.
Khona kuliqiniso na ukuthi ikhona enye impahla esiyehle intengo?
Kungaba le ndawo ezilutshwane okwenzakeleyo khona ukuthi kulokunye osehlile intengo. Kodwa ukwehla kwakukhona, it's not a significant fall. Nxa sikhangele ukuthi impahla enenye ipresident ngasikabona ukuthi zehlile to what extent. Njengoba sokuleviki kuphela engxenye it's too early ukuthi sibone ukuthi abamesha zabo ahamba kanjani.
UMnumzana John Mangujka usibalukhulu webhanga le-Reserve uthi yena balethemba lokubana amapholisa azabancedisa ukuthi umthetho lo ulandelwe. Ubona njani wena imbiko yena le?
ubake bazama ukuthi babophe abathengisa izimali esitarata buya e-statutory instrument leyana ekaMnangagwa umnyaka uqala, kodwa ngibona ukuthi kwasebenza. Into ekhona yikuthi akula mali emphakathini ama-Zim dollars yala mabhiro angikhona ngakabi maningi kakhulu othi abantu bayakwazi ukuthi bahambe bayatshintsha izimali ngesikhathi ababezifuna. Njalo indaba yama-rate, i-rate langikhona elikhona lehlile kakhulu uwedlula ama-price. Ngakhangela ama-price abantu abaphega ama-price abo baphega besebenzisa i-rate ebeliphezulu kakhulu. So into nxa zingehlanga akubona ukuthi amapolisa azanceda ukuthi akhiphe abantu laba abathengisa izimali, ngoba amanye ama-options akhona ama-biro lani kakabi maningi kakhulu ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi bahambe bayasintela izimali okusemthethweni.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi yecubungula ezomnotho lapho limuzweke bexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBhilitane. Hello, Chris Gande. Abalandeli bomdlalo wenguqu basele bebambe wangaphansi ngemva kokunqotshwa kwabuhlungu kweqembu elimelayo iZimbabwe lama-Warriors emncintisweni wokudinga intshantshu zezwekazi le-Africa we-AFCON oqhutshelwa kwele Egypt. Sikhuluma kanje. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe litshiwe ngefukanya liqembu le-Democratic Republic of Congo emdlalweni walo wesithathu njalo ngokugcina wesibaya sikagroup A. Limpumela ithuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lisemsileni wengalane yesibaya sikagroup A njalo lilo mklomelo wodwa eliwuthole lize beyongitshekulobhanqa 1-1 leqembu le-Uganda. Iqembu le-Egypt liqede imidlalo yesibaya sikagroup A lihlezi phezu kwengalane lilimiklomelo yethuba munemunye ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu le-Uganda lilemiklomelo emine ukuthele DRC lona lilemiklomelo emithathu. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe bebekhangelele ukuba iqembu lama-Warriors lizanqoba ele-DRC ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Obukelela umdlalo kumabonakude uKhendi Mgwena uthi yena isimo somnotho esingamanga kuhle elizweni yiso laso esibangele ukuthi iqembu leZimbabwe lingaphumeleli kwimidlalo ye-AFCON.
Mina ukudlala kwama-Warriors kundanisile sibili kunzwisa ubuhlungu, but then ngibona ngani into nje ade siyikhangelele besingazama ukuthi sikhangelele okungcono, sizama ukubalekela iqinisweni ukuthi nje ngesimo salapha ama-Warriors avele ephume khona vele bekumele bedlale njalo, kube yisibonelo sokuthi vele baphume endaweni enjani. Isimo asibanga kahle kwezomnotho, yikho la ukudlala kwabo kube njana. So angibaswali kangako noma nje nidanile.
Iintatheli zindaba ezemidlalo uNation Gokwayarira uthi iqembu leZimbabwe kumele lakhiwe kakutsha ngemva kokuyanyisa ilizwe elikwenze ngensonto.
Umdlalo wama-Warriors bedlala leqembu ele-DRC ube umdlalo oyangisayo. Into engayikhulumayo ukuthi abafana bethu bapheke imboza kumbe abaqeqeshi indlela abayenze ngayo ibe iyimboza. Osokuqoka yokubana nxa umuntu ethele imboza, imboza ayibiselwa eziko kodwa imboza iyakutulwa kuphekwe ukutsha, okutsho ukuthi ngendlela abayenze ngayo, ngendlela abadlale ngayo, sokumele konke i-technical department kanye labadlali kukaniswe kutsha, kubunjwe iqembu kutsha, ngoba indlela esidlale ngayo singaqhubeka sidlala ngayo asifisa ngoba lutho kumbe saba liqembu eliphumelelayo kumdlalo wezenguqu.
Umqeqeshi womdlalo wenguqu Anele Nyathi laye usole abaqeqeshi beqembu lama-Warriors esithi badlise iqembu lesizwe.
Kunzima sibili ngoba ngenza isithi iqembu elinjengelama-Warriors lidliwe fukanya i-DRC kutshengisela ukuthi kukhona lapho esasifilela khona. And mina nxa ukuthi ngiyakhangelisisa abaqeqeshi bethu basasifilela sibili, ngathi kulandeleni umdlalo ngoba hhayi amagemu amaningi sibili, imidlalo le eminingi esidlalileyo ibingasimdlalo yokuthi singehluleka ukuthi lathi siphumelele, kodwa indlela nje akade bekhetha ngayo abadlali akusho nto engathi mina kumele yenziwe ngabaqeqeshi esingabathi ngabe-national team. Sebesikhangelele ukuthi abaqeqeshi labo bakwanise ukuthi bawutshintshe umdlalo behlezi besebhentshini, kodwa laba bethu babehlekile ukuthi batshintshe imidlalo eminingi.
Abalandeli bomdlalo wenguqu abaningi basole ukungaphiwa ithuba kwabadlali abafana lo-Knox Mdizwa kanye lo-Kuda Mahatshi loba nje abagadli beqembu lama-Warriors bebebuthundu.
Siyabonga ke Joseph Njanji ngokusinika lolu daba. Osevalile soundtrack sethu Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.